kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 4 Mfufu 2018 ngu Chris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze osomabhizimusi ukuthi besebenzelane ndawonye labanye babo abakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi iningi lempahla abazithengisela emazweni ama-exports zibe ngezipheleleyo. Abantu bakobulawayo bathi isiqondiso zemali zethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lesizwe ele-RBZ as a monetary policy zihlukumeze uzulu weZimbabwe. Kwihlelo zethu lapho sicubungula ukusebenza kwengatsha ezehlukeneyo zikahulumende, namhlanje sikhangela ugatsha lwezomvikela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze osomabhizimusi ukuthi basebenzelane ndawonye labanye babo abakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi iningi lempahla abazithengisela emazweni ama-exports zibe ngezipheleleyo, hathi ezizalungisiswa ezithengiselwa ukulungisisa impahla ezipheleleyo ezigcina bezithengiselwa sezidula. Ekhuluma lamhla eHarare emhlanganweni weZimbabwe Exporters Conference obuqoqwe inhlanganiso yeZimtrade, umongameli Mnangagwa uthe uhulumende uzakwethula umthetho omutsha ozaqinisa imisebenzi yamafektali. Okuningi asikuzweni ukuhlaziya lolu daba, sixoxe lomnumzana Melo Simoyo umabhalane obona ngezamabhizimusi kwinhlanganiso elwela amalungelo eBulawayo Progressive Residents Association.
Okokuqala ukuthi sebeyenze umahluko kuma-akhawunti ukuthi umuntu sekumele abe le-akhawunti ye-US dollar, le-akhawunti ye-bond, le-ama-RTGS. So kulethe ukwethuka kubosomabhizimusi ukuthi why sokumele kwehlukanisa ama-akhawunti la sebefuna ukwenzani foreign currency. And kuba lihlupho ngoba okwenzakalayo ukuthi okakhesi into eziningi njengelizwe sizithola outside i-manufacturing industry jika ayikavuki. So kuyinto ethuse osomabhizinisi kakhulu.
Uthe yena labo njengohulumende balubona uhlupho lokuswelakala kwemali yamanye amazwe, njalo bazanika labo abakhanda ama-raw materials amqoka kakhulu awoku-export ukwenzela ukuthi kube yiwalethe imali elizweni. Kodwa vele abamabhizinisi bayithola yini imali yakwamanye amazwe?
Imali yakwamanye amazwe sikhuluma njengamanzi, ungaze uyeyifuna ebhanga kayitholakali. Osomabhizinisi bayithola kumkambo omnyama, sithi i-black market isilungu. Yikho ngananzelela nje kuviki lona leli amalanga adlule amathathu ama-prizes ezinto asekhwele okumangalisayo, ngoba osomabhizinisi leleleyo foreign currency kayitholakali emabhenki, kayikho, ngayi-aplayele emabhenki kawuyitholi. So esingakuzwisisiyo ukuthi ma upresident evuma ethina bazamnika laba abamqoka, kusuka kwethusa osomabhizinisi ukuthi izabe isivele ngaphi leyo foreign currency.
Sesikhuluma ngala amabhizinisi amancane-ke abathengisa izitaladeni.
Bona laba abazithengiselayo emasitaladeni leyo foreign currency bayithenga emkambo omnyama. Osokuyikho osokuluhlupho ukuthi izinto zibe zikhwela, ngoba sikhuluma kunje ma uqathanisa ama-rates emkambo omnyama lemali yaphandle akhwele okumangalisayo. Ilandi manje kwamanje libiza nga olifuna kumele keep about 14 pounds. So kuluhlupho ngoba into yakhona isiyafektha izakhamizi, ngoba ngikhuluma ngokuthi intengo sezikhuphuke okunye okumangalisayo.
Hello ke ngumnumzana Melusi Moyo umabhalane ubona ngezamabhizimusi kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi zakobulawayo ebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa le Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inhlelo zokuthengiswa zokusetshenziswa kwemali ezethulwe ngusibali ukhulu webhanga le-reserve umnumzana John Manguja ezemonetary statement kunye lamazwi kamphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube achiye abaningi bethandabuza ukuthi ilizwe lizahlengwa njani nguhulumende ebunzimeni elikubo. Kwethulwe inhlelo ezimbalwa ezigoqela ukuguqulwa kwama-akhawunti emabhanga kunye nemithelo esizabhadalwa nguZulu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Dingumuzi Phuthi omela isigaba sebulilima West edalele ephalamende onguye osungula lingxoxo.
Kanti kwakuqala umnotho welizwe kawuthuthukiswa yikuthaba kukaZulu. Uthuthukiswa yikwenza izinto eziletha ukuthuthuka kwama-industry, ukuthuthuka kwezokuthekelelwa kwelizwe, ukuthuthuka kwezokulima. So nxa sikhangele ukuthuthuka kwendawo lezo, sesikhangele nama-exports ukuthi kube lezinto eziza zithengisela phandle ezizaletha imali esiyidingayo yaphandle ukuthiwa yi-foreign currency. So i-monetary policy kadokotela uManguja esekelwa langu-minister ubaba uMthuli Ncube ina ngile themba lokuthi kuzasisebenzela ngoba yena akagijimelanga ukuthabisa abantu ekhohlwa ukuthi izinto kumele zenziwe according to the book. Ugijimele ukwenza into ezajabulisa ama-industrialist. Ngikhuluma kanje nje izolo beyilandela insizwa kuthiwa bajabule kakhulu nje babona kula mathuba ukuthi sebenga-export. Nxa usenza njalo-ke abantu sebengeza ubuhlungu ye kwesikhathana kodwa kuzasebenzela ukuya phambili ngoba i-economic blueprint ezasebenza yabe ikhangelele ukuthi isebenze for the next 5 years. Kambe shuwa sesingahlaba umkhosi ngoba soku-announce ukuthi anginje lokhu. Asiboneni-ke ukuthi kuzasetshenzwa njani.
Hhayi, kwezwakala. Uthini wena-ke umnumzana Ngwenya ngalokho sekukhulunywa nguPhuthi?
Phela nxa uhulumende uthi laphana ekhankasa ukuvotelwa wathembisa yena wathi yena uzalungisisa umnotho welizwe abantu bengahlupheki ngezemali. Intengo yempahla kayifanelanga ikhwele izithembiso zakhona. So ngimangala nxa sokuthiwa khona nxa kusenziwa i-monetary policy kayifanelanga ijabulise uZulu. Iyalijabulisa ubani ngoba kunje imali yakhona vele iyabi lokhu ihlupha abantu kulama queues ipetrol kayizizakali yona i-foreign currency lokhu isemsikeni omnyama. Kuqakathekile ukuthi nxa kusenza i-monetary policy statement ilungisise udaba lwemali ngoba udaba lwemali lweluhlupha uZulu jikelele. So nxa kuzawuthiwa khona sokuzakuthiwa kusetshenziswa izimali zonke thina sikwazi ukuthi inkinga yokuthi kwangeniswa i-bond note umnotho weZimbabwe ungakalungi. Yebo pho kakulungisise phela ngoba abantu bayabe bekhalakhala phela ngoba bakhalakhala ngoba umnotho kawungumanga kubo. Nxa sebezawuzwa ubuhlungu umnotho welizwe leka ukulungisiswa bona besizwa ubuhlungu bazagcina belokhu bekharakhana ngoba i-monetary policy yeuqiniselo kayiso fiscal policy kodwa nxa iqondane lokulungisisa udubo lokungazizakali kwemali kakulungisise ukwenzela ukuthi i-support yabantu yeqakathekile hayi khona i-document.
Mnumzana Phuthi, wena manje ngokubona kwakho ubona ungani kuzaze kuthathe isikhathi esinganani uyatsho lapho umnumzana Ngwenya ukuthi izithembiso zokhetho zazitshengisa ungani ukhetho ludlula nje sizabona ukuthi kulomehluko kodwa umehluko esiwubonayo ukuthi umnotho uyanganxele. Uthini wena?
Kwakusenziwa ama-monetary policy okuthi abantu bazavuka beqakeza besithi kwenziwe kodwa kwasiphala. Ngakho ke ngithi akungayenziwa into ezaphongukakezisa abantu izandla kuphela bathabe bethabele uhlubo. Bakwenziwe into okuzacatshangelwa ngabantu ukuthi yebo kambi buhlungu, kodwa isisiza okuthiwa ngama-long term plan. Ngizathanda ukubuyela kunkulumo kababa uNgwenya laphana lo mbuzo wakho ukuthi kuzaze kube nini. Hey madoda, Rome was not built in a day. Awusoze uthi sisanda kuvela kukhetho nje kusahlalwa phansi kusenziwa ama-plans kusayenziwa ama-deployments. Liyakwazi ukuthi kufakwa ama-permanent secretary amatsha, abanye baretiresiwe, ikabinethi asikabi le nyanga silayo, parlamenti isanda kugcotshwa, ospika basanda kukhethwa, zonke izinto lezi shuwakho kambe kulomuntu ongabe sefuna ukuthi aluba sokulezi sezi okuthiwa zilithwa i-new dispensation. So ngithi kasikhangeleni ukuthi isikhathi naso siqakathekile ukuthi uhulumende lo asinikwe ukwenzela ukuthi into lezi ezabhidlizeka okweminyaka eminingi kangaka zilungisiswe. Phela umnotho welizwe leli lizaphonga ukukhuluma nje sikhangela lapho esesikhona okungathi kuwomile, kodwa khangelani ukuthi umnotho lo waqalisa ukuba movie ngabona early 90s ngesikhathi se-economic structural adjustment program.
Mnumzana Ngwenya, nanto ke udaba uyakhuluma lapho.
Hawu, uyakhuluma kuhle phela, nanto leli li-politician. Mana thina sikhulume phela esisebenza labantu. Inkinga yokuthi yena ngokwathi uMangula wathi yena kule crisis ethiwa yi-fiscal indiscipline kulokuchapha kokusebenzisa imali angelayo, yikho phela wayezizama ukukhuluma esithi yena ufanele afake iskhi ebhenki uyenzela ukuthi uhulumende lo angathathi for ukuthapha imali engelayo isenza ama-treasury bills kunjalo nje. Kodwa phela thina sine-problem ngokuthi i-appetite yobuhwaba yokuqeda izimali yezanupf yasezipele iyasethisa ukuthi i-monetary policy yakhona. Yes, sizamele i-fiscal policies ukuthi kumi kanjani, kodwa thina sithi khona hayi, inkinga yokuthi nxa iZANU-PF ayivele igamuza izandla e-central bank ikhathi izikweleti i-$9 billion, yaqala thina siku-GNU yayi $200 million, kathi esiyi-$9 billion i-domestic debt. Ngakuphoka bakithi kambe kuyalungisiswa njani khona kungabantu be-ZANU-PF, yikho sikusho ukuthi abantu be-ZANU-PF mfowethu abala potential i-capability yoku lungisisa umnotho obhidlizwa for 37 years.
Lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya obexoxa endawonye lomela ibulilima West edale lephalamende. Silokhu sikudaba lunye. Abantu bakobulawayo bathi iziqondiso zemali ezethulwe ngusibalukhulu webhanga elikhulu lesizwe le-Reserve Bank as a monetary policy zihlukumeze uZulu weZimbabwe, othi ukuze ilizwe lisebenzise i-rand lakwele South Africa kumele libe le mali yalo elohlonzi. Okuningi sikuzweni kubathabile Masuku ekobulawayo.
Osomabhizimusi bakobulawayo, izakhamizi labahlaziya ngezomnotho lamhlanje bebethe gwaqa eFidelity Life Center behlafuna udaba lwe-monetary policy ethulwe ensukini ezedluleyo, bethi abavumelani layo ibenza babe ngabayanga njalo le mali zabo zitshabalale njengeminyakeni edlule. Owayengumgcini sihlalo we-Competition and Tariff Commission umnumzana Dumisani Sibanda uthi udubo olusezweni yikuba ilizwe lisebenzisa idola lemelika elingelayo.
Sithe thina ngenxa yokuthi sisebenzisa i-American dollar eyi-currency yomhlaba, yiyo edetermine ama-rates ama-currencies wonke emhlabeni. So thina being a third world economy and i-trade yethu le-America inganeni yokuthi sigenerate ama-US dollar. Nxa i-US dollar isiba stronger and stronger, thina siba weaker in that kasikwanisa ukuthi si-adjuste i-exchange rate eyedola.
Ohlaziya ngezomnotho owake wasebenza e-RBZ ongumqondisi we-Descent Capital African Investment Advisory Firm umnumzana Zibusiso Mkhwananzi uvumelane loSibanda ethi loba nje osomabhizimusi loZulu sebevumelana ukuba kusetshenziswe i-rand lakwele South Africa, kumele kube lomthetho weZimbabwe lowe-South Africa ophawula lokho.
Kumele iqale ibe nemali yayo, imali yayo eyabe ilesithunzi, ungakhangele Namibia, ungakhangele Swaziland, bale rand monetary union, eNamibia bale Namibian dollar, eSwaziland basebenzisa yabo, but at the same time kule rand. So ukuthi sijoyele i-rand monetary union singele yethu i-currency becomes a problem.
osomabhizimusi umnumzana Sonny Phiri uthe uhulumende useqala okwezulu okokweba imali zikaZulu ngendlela eziphansi bazambophisa ngoba okwamanje kule mali zabo emabhanga abehluleka ukuzithatha ezakwamanye amazwe ezigoqela idola leMelika.
Sithe thina ngenxa yokuthi sisebenzisa i-American dollar eyi-currency yomhlaba, yiyo edetermine ama-rates ama-currencies wonke emhlabeni. So thina being a third world economy and i-trade yethu be-America inganingi yokuthi sigenerate ama-US dollar. Nxa i-US dollar isiba stronger and stronger, thina siba weaker in that kasikwanisa ukuthi si-adjust i-exchange rate eyedola ngenxa yokuthi sisebenzisa idola. So khona khona sokusenza ukuthi khona sehluleke ukuthengisa impahla zethu kwamanye amazwe si-competitive. Kuba lula ukuthi thina si-importe kunokuthi senze izinto elizweni lethu.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Sikhanyezile Mlotshwa uthi babuhlungu ngokwenzakala ezweni, kufakwa imithetho ebahlukumezayo njalo kubunjwa imithetho bengaziswanga ngayo maqala.
Sizwa ubuhlungu kakhulu ngento eyenzakala elizweni lethu, ukuthi kuyafakwa nje imithetho singazange sibuzwe, singazange sikonsulte lathi ukuthi kusiphatha njani.
Amabhanga aweZimbabwe awala mali yokupha uZulu. Intengo yempahla ivuka iqansile insuku zonke ngemva kokwethulwa kwe-monetary policy le esithiye uZulu ekhangelele ukuhlawula imithelo ephezulu eye-tax. Abahlaziya ezomnotho bathi lokhu kudalwa izikwelede ezaqala ukuba khona ngesikhathi sikahulumende womanyano njalo sokuthiye ilizwe lingelamali. Bethi ukusebenzisa idola leMelika lakho kungezelela udubo lwemali eZimbabwe ngoba ilesi sindo esenza ilizwe libe lobuyanga. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Alinga khohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama sixoxa ngomkhuhlane wesihudo secholera osubulele abantu abanengi eZimbabwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ethula indaba zenkohlakalo yakwele Cambodia eMother Nature Cambodia ibika ukuba ele Cambodia lathenga igolide elibiza amabhiliyoni alitshumi lanhlanu amadola, i-$15 billion, kwele Singapore okuyimali eningi kakhulu okudala ukuba abantu bacabangele imisebenzi yenkohlakalo. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele e-Amnesty International isole kakhulu isinqumo esithethwe ngumthethwandaba okwele India wokuphindisela ekhaya abesi-Muslim besi-Rohingya bakwele Myanmar. Ibutho lesizwe noma lisamukelwa njengamanye asebenza egcina ukuthula lithathwa njengelande kakhulu kuhambelana lomnotho elizwe kusimo esilokho sisadalala khona kungelampi elizweni. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Ibutho lesizwe labunjwa ngomnyaka ka 1980 ilizwe lithola uzibuse limanyanisa abalwa empini yenkululeko abeviyo lebutho elezandla elaliphansi kwebandla lezombusazwe elezanu abazinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 kwathi abeviyo lebutho lezibra elaliphansi kwebandla elizombusazwe elezaphu abazinkulungwane ezilichumi lanhlanu 15,000 kunye lababe ngamasosha awerhodesia franc. Umnumzana Albert Mazula omela izakhamuzi zeHarare uthi limbali imangalisa abaningi ngoba ikhanya ingakapheli kumbe ukuguquka phakathi kwebutho lamabandla ezombusazwe alibumbayo.
Kakusabanga nje mfundiso lomo esingathi umbi transition eqondileyo eyokuthi kwehlukaniswe iparty lebutho. Yikho ubona ukuthi kwesinye isikhathi abantu abayibo abangama commanders or ama generals ku army ngama former zandla o zebra
amabandla aphikisayo labantu makhaza abahlala bekhonona ngemali edingakalayo ukusekela leli butho lona ilizwe elingekho empini bekhuthaza ukuthi abezomvikela bafundise indlela zokusebenzelana labantu hathi ukulandela okufunwa ngamabandla ezombusazwe ikakhulu elibusayo. Umnumzana Rejoice Ngwenya ocubungule ezombusazwe uthi kuyadingakala ukuthi inani labakubutho lehliswe ngoba ilizwe lingela mali njalo lingekho empini.
Kudingeka ukuthi abantu abasebuthweni babelabitshwane kube le-reserve force ehamba abafana besiyasebenzayo ngamatitsha kumbe bangamakanika bezisebenzele ezindlini zabo kungaba le nkinga sebebisebekizwe emsebenzini okudulayo kubagcina njengenzi lokho.
Ingcitshi zithi kuba nzima emazweni amaningi ukuba enelisa ukuthatha inyathelo lokwehlisa isilinganiso sababumba ibutho mahlayana noma umumo ungaba ngolokuthula kungelampi. Ibutho leZimbabwe lancedisa eleMozambique kumpiyalo labahlamuki beRenamo lahlasela ngomnyaka ka 1984 ngaphansi kweOperation Lemon laphinda lahlasela laseCasabanana. Laphathisa njalo ilizwe leDRC kusehlakalo esasolwa kakhulu ngabaningi kwaba ngela ukuthi le mali yesizwe ibhidlike ngaleso sikhathi. Umnumzana Masimba kuchero cubungula ngezombusazo uthi ngaphandle kwe-DRC akukho okubi okwenziwa libutho kumisebenzi enje.
Amabutho ethu ayathunyezelwa kundawo eziningi under ama different peacekeeping missions awe United Nations kumbe awe African Union. So ngibona njengani kuyinto abayenza ngendlela eqondileyo sibili ngoba bayasebenza labanye abanye abakwamanye amazwe.
Kusukela sithola uzibusa ngomnyaka ka 1980 ibutho layidlilo elithola isilinganiso esikhulu ekwabeleni kwengatsha zikahulumende imali zokusebenzisa ngomnyaka kubhajethi kodwa leyo mali yehliswa ngenani elizwayo ngomnyaka ka 2010 kumbuso womanyano noma lihlala lisola ngokusilela kosekelo lwemali ngoba lifuna ukulungisisa imitshina yalo ukuthenga imbhobho lenhlamvu zawo ukubhadala ikhono lezisebenzi lokuthenga ukudla. Noma imali ingeneli leli butho liphathisa ngokwakha izikolo kundawana ezijeneyo amakliniki ukwelapha abantu lapha nalaphaya kungelambadalo ukususa omaqophula lokuphathisa abantu ngezikhathi zengozi ezifana labo cyclone Elene lempophoma zamanzi eMzarabani lendawo ezifana leCholocho lakwezinye indawo. UMazula uthi uZulu ukhangelela ibutho ukuthi libe kanje.
Siyabe sikhangelele ukuthi amabutho angene ancedise kuma project ehlukeneyo. Umnyumzekeliso engawunika umzekeliso omhle kakhulu kukhona lapho kwake kwathi amadokotela lamanesi benza istrike. Amabutho ahamba esiyancedisa ezibhedlela ukwelapha abantu. Yikho esikukhangelele ukuthi ibutho likwenze konoko. Ibutho kumele ukuthi libe labangani noma libe ngalabangani lama citizens. Elizwe
abangena kubutho lesizwe ngabantu abavame ukuba leminyaka ephakathi kwelichumi lachiyangalombili kusiya kumachumi amabili lane. Kunhlelo zemali zanyakenye uhlangothi lwezovikela lube kusimo sesithathu kungatsha ezinikezwe imali eningi kubhajethi lulandela olwezemfundo lolwendaba zasekhaya. Ibutho leZimbabwe libukwa ngamazwe omhlaba ngokusebenza kakuhle ikakhulu emazweni elinxuswa khona ukuba yingxenye yeviyo leku mabuto enhlanganisweni zomanyano ezifana labo United Nations, African Union lezinye. Kunje lonyaka ibutho lasemoyeni ele Air Force lenelise ukuyangena umbukiso omkhulu owendiza mtshina oye Africa Aerospace and Defense Expo 2018 kwelezansi ye-Afrika. Amazwe afana le-Liberia, the Gambia, le-Cape Verde abikwa angamanye amazwe kuleli zwekazi enelisa ukusebenzisa imali ephansi kakhulu kumabutho awo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Umkhokheli wabalwa impi yenkululeko umnumzana Jabulani Sibanda waxotshwa ebandleni leZanu PF wayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe usebuyele ebandleni leli kunye lo wayengumqondisi wenhlelo zebandla umnumzana Didmas Mutasa. Iphephandaba leThe Herald lithi ababili laba bamukelwe lamhlanje ebandleni leli. Usibanda waphoxana loMgabe ngemva kokuthi unkosikazi Grace Mugabe nguye owayesebusa. UMtasa oseleminyaka engamachumi ayithoba minwembili lantathu i-83 waxotshwa ngemva kokwetheswa umlando wokusekela unkosikazi Joyce Mujuru ngesikhathi uMujuru esetheswa icala lokufuna ukuthathela umbuso uMgabe. Esinye seziphatha amandla zikahulumende welemelika sithi nxa lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esenza izithembiso kanye lokukhuluma kuhle kuqakathekile ukuthi aqalise ukugcwalisa izithembiso lezo. Okuningi asikuzweni kudaba esilethulelwa nguPraxedis Jeremiah kodwa lulotshwe nguMavis Gama.
Umsekeli kanobhala obona ngendaba zobudlelwane bemelika lamazwe yawezwekazi le-Afrika u-Ambassador Matthew T. Harrington utsho la mazwe ephendula imibuzo yentatheli zindaba zezwekazi le-Afrika emkhosini wokupha imivuzo kwabamankampani aphumelele kubhizimusi owe Awards for Corporate Excellence. U-Harrington uthi amazwe omhlaba okugucela elemelika abheke ngelihlo lokhozi okwenzakala eZimbabwe ngemva kokuguquka kombuso kulelozwe. Ethi eZimbabwe lilawo amathuba amaningi ukuthi liguqule indlela eliziphatha ngayo ukuze lamukeleke njalo lihlonitshwe ngamazwe omhlaba okugoqela eMelika.
We are hopeful that we can have a better relationship with Zimbabwe and that Zimbabwe returns to being a responsible partner in the international community.
Sinethemba lokuthi ubudlelwano obukhona phakathi kweMelika leZimbabwe njalo amanye amazwe emhlabeni jikelele buza kuqhubekela phambili. Kodwa ukuze lokhu kwenzeke, uhulumende wakweZimbabwe kumele ahloniphe okushiwo yisekelo sombuso selizwe, ikakhulukazi nxa kukhulunywa ngezombusazwe lezomnotho.
Uqhubeke ethi laloba uMnangagwa ekhuluma amazwi amahle, okuqakathekileyo yikufeza akutshoyo kubonakale ngempela ukuba umumo osuguqukile eZimbabwe hatshi kube ephethe emlonyeni kuphela.
Ngibona ngani umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuluma okuhle kumphakathi emhlabeni jikelele ukuze labo abakhangelele ukufaka imali yabo kweZimbabwe bachabe. Lathi njengelizwe sibheke ilizwe eleZimbabwe ngamehlo abomvu sibona ukuthi uMnangagwa uzahlonipha na amazwi akhe. Ukuze ilizwe eleZimbabwe lithuthuke kuqakathekile kakhulu ukuthi uMnangagwa ahloniphe lokhu athembise uZulu.
U-Ambassador Harrington uthi kudingakala njalo ukuthi kulungisiswe isimo somnotho welizwe kanye lesombusazwe ukuze iMelika lamanye amazwe omhlaba asuthiseke ngemizamo eyenziwayo avuselele ubudlelwano leZimbabwe. Uhulumende kaMnangagwa uthi ulesifiso esikhulu sokulungisisa ubudlelwano bayo lamazwe omhlaba. Ngomvulo, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usungule ihlelo lokulungisisa umnotho welizwe wathembisa lokuthi eZimbabwe selizaqala ukubhadala izikweleti zalo enhlanganisweni lamabhanga omhlaba enjengabo anjengabo World Bank, African Development Bank lezinye. Ukungabhadali izikweleti ngokunye kokukade kusenza eZimbabwe lenyanywe ngamazwi amaningi omhlaba. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxedis Jeremiah.
asavumi ukuba siqhubeke sesonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze osomabhizimusi ukuthi besebenzelane ndawonye labanye babo abakwamanye amazwe kwenzela ukuthi iningi lempahla abazithengisela emazweni ama-expos zibe ngezipheleleyo. Owayengumkhokheli wabalwa impi yenkululeko umnumzana Jabulani Sibanda waxotshwa ebandleni ngumnumzana Robert Mugabe, lo mnumzana Didmus Mtasa sebephendukile ebandleni. Silugqiba ke lapha ihlelo lwanamhla, igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.